olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Inhlanganiso yemthwakazi Youth Leaders Joint Resolution ithi zaphikisa isigwebo sokuthi iziphathamandla zazo lo ezimbili zihlale ejele okwenyanga ezintathu kumbe zihlawule amadola ngamakhulu amahlanu i-$500.
Lapho khona ludubo lodwa baba, izulu njengoba lisinaluhlupho kakhulu kugogo khonapha kudilikeli. Akuhlaleki sibili kufuna ukulungisa, manje kumalungisa kakho. Ngiphila kabunzima sibili, okokuthi usukhulile akusela ndlela lokuthi ungazinceda ngani.
Izakhamizi zelokishini leMutuya eDede ezedlula ikholo sezidilikelwe izindlu ngenxa yezulu.
Ukuliphoma le ndaba lamuhla sikhangela udaba lwabobaba abadlwengula abantwababo abangamankazana.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Youth Leaders Joint Resolution ithi zaphikisa emthethwandaba ophezulu isigwebo esethulwe ngumantshi izolo isokuthi iziphathamandla ezimbili zalinhlanganiso zihlale entolongweni okwenyanga ezintathu kumbe zihlawule amadola angamakhulu amahlanu i-$500 munye ngamunye inyanga yonale ingakapheli ngokutshengisela bengalamvumo evela emapholiseni. Inhlanganiso le ithi kusobala ukuthi ababili laba umnumzana Mqondisi Moyo lomnumzana Busani Sibindi kabalacala njalo le mali abayihlawuliswayo iphezulu kakhulu kukanti ayihambelani lesigwebo sabo kumbe icala abaletheswayo. Amalunga inhlanganiso le angamachumi amabili lanye abotshwa itshengisela umnyaka odluleyo ekhonona kwinkampani yezesa ngokuqhatsha abantu abavela ezigabeni ezijiyeneyo zeMashonaland abedlula amakhulu amahlanu bezokwenza imisebenzi engadingi imfundo kulinkampani esemganweni kobulawayo. Kodwa uSibindi Lomoyo batholakale belecala lokuqoqa ukutshengisela lokhu kanye lokuthwala ugwalo lwepetition olubikwa lwalusayinwe ngabantu abaningi bevumelana labo. Esethulwa isigwebo umahluli umnumzana Crispin Mberewere uthe akusiqiniso ukuthi izigaba zeMandebeleni ziyabandlululwa njalo ukuvalwa kwamankampani kwenzakala elizweni lonke. Kodwa Moyo leSibindi labo bakhulule kucala le-criminal nuisance ndawonye lamalunga alinhlanganiso kanye lezakhamizi ezingamachumi amabili lanye. Inhlanganiso le yayetheswe amacala amathathu phezu kodaba olufanayo kodwa elinye lesulwa. Asizweni okuninga lolu daba kungxoxo esiqhobele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Alan Mlalazi.
Ikhodi yebatholake lecala kodwa kona balivumanga phecala ngo. So isigwebo lesana sibe sinengi kakhulu kulecala yababelenzile. Ngoba icala ababelenzile ukuthi abaripotanga beshiya idemonstrator. Njalo babengademonstrate abantu abana babehambisa ipetition ezinye. Cabanga ukuthi seziyaphili iyihlanganisa. Sina sibona kungalacala lapha ngokuba iconstitution ekhona kathesi eZimbabwe iyavumela ukuthi umuntu asole into oyisolayo. Kulo cala ukusola.
Batshengisela singalotshwa isekelo sombuso esitsha.
Kodwa sebegwetshekele isekelo sesilotshwa. Ikhesi yana ithethe 1 year ngoba icala liqalise ukuba khona ngo-April last year. Up to i-criminal nonsense ayisozithathe so long. So vele babezama ukuthi bedinge indlela zokuba gweba noma bengalacala.
Selikhulumisene legqwetha lenu njalo lithini?
Besikhulumisana nalokuthi ngcono sibiyele futhi kwenziwaphili ngekhesi leya ngokuba kukhanya ngazani abantu abana kulabanye abantu ababaphushayo ngemuva ukuthi abantu labana betholakale belecala ngokuba anti abona ukuthi okuziwa khona kwenzakala ukuthi why becomplain ukuthi abantu basuka kwenye i-region besiya kwenye i-region. Okuyinto vele okwenza sasisaphoma inhlanganiso ezinjalo ukuthi thina sikhanye ngazani sithiwa si-second class elizweni lakithi. Kuyini okukhozela khonokho? Kungenxa yokuthi thina siyalungele lokuthi sikhulume sisole ezinye izinto singasola ezinye izinto sesikhanye ngazani sithiwa singama-tribalist.
Mahluli umnumzana Mberewere uthi yena isigaba seMandebeleni asibandlululwanga lokuvalwa kwamankampani kuyenzakala izigaba zonke zelizwe.
Kukhanye ngazani kule side oyisekelayo ngoba leyo into yazakalayo international ukuthi imathiwe lembi kulama companies more than over 100 companies avalwayo erelocated ehanjiswa emashonalendi beHarare. Phezu kwalokho bephinde beyenze i-labor trafficking besusa abantu emashonalendi bezothola imisebenzi ngapha emathiweleni. lapho ukuthi sizise ubuhlungu ngoba bathatha abantu abayi 520 bona ukuthi lapho kulabantu ababefuzwe ukuthi bebekhathi
selizacela imvumo kathi silingayenzi lutho
angiboni ukuthi kudingelwe lakho yadinga ukuthi ucele umuntu ilungelo lakho ngelakho akudingi ukuthi uzecela komunye umuntu
sesikhangela ugwalo lolu lwepetition kuthiwa lwalu tribalistic lasayinwa abantu abangayi
okuntu okumangalisayo phakathi kwabantu bona ababebotshi ababezi 23 kwakunabantu abanamagama abantu besishonile ukuba tribalistic kwangkhona kuphuma njani ngoba kwakunabantu besishonile ababebotshiwe khona lapho abakuregion esemathebeleni ngoba thina sehlukanisa abantu ngomhlobo
laliyinhlanganiso yodwa kumbe kwakulezakhamisi
kwakulezakhamisi nangoba kulo mdala okhona ole more than 70 owayebotshiwe la majahana lawo
Lo umnumzana Alan Mlalazi ilunga lenhlanganiso yemthwakazi youth joint resolution obekhuluma ecingweni ekobulawayo